Soko izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 23 kuNcwabakazi 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebesedlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 abantu sebebulewe umkhuhlane wa COVID-19 eZimbabwe. Bayakhala abavela kwamanye amazwe abavalelwe eTownsend High School koBulawayo. Kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka komkhuhlane we COVID-19.
Asikwazi ukuthi bakhona abagulayo noma bakhona abangaguliyo. Sisebenzisa amatoilets ndawonye.
Abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bafuna ukuvala ngqi umngcele wakwele South Africa lele Zimbabwe ngolwesihlanu.
Iborder sizoyivala kuzokwenzakala ngoba akusela ngenye indlela okungasikufa yikuphi.
Kodwa abasekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi abantu laba bahlokoza indlu kalonyovu.
Nithemba i-ANC iza vula amehlo ibone ukuthi abantu laba baganga nje besiyanga.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha, ezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulomsakazo. Sokulabantu abedlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 asebebulewe umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe. Phakathi kwabafika phose inkulungwane ezizidupa 5,893 asebahlolwa batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kunani leli sokulabantu abafika phose inkulungwane ezinhlanu 4,629 asebephepheke kumkhuhlane weCOVID-19. Kulabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe abavalelwe eTownsend High School koBulawayo abathi bathole nzima kuleyo ndawo. Bathi bafakwa kuleyo ndawo besanda kubuyela ekhaya bevela kule South Africa, eBotswana lamanye amazwe kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka kumkhuhlane weCOVID-19. Abakhulume lomsakazi weStudio 7 bathi kuzwisa usizi okwenzakala eTownsend High School okulabanye abagulayo labanye abaphile kahle abahlangana endaweni zokugeza, ezokudlela lezinye. Sixoxele abambalwa abathi sebezama ngamandla wonke ukuthi bakhulumisane lohulumende kodwa kukhanya ngani kuyehlula. Omunye wabo ongafisanga ukuthi siveze igama lakhe uthi kulabanye njalo asebebaleka esikolo lesi bengatshelwanga isimo sabo.
Isimo lapha esikhona ku-quarantine eTownsend koBulawayo sibi kakhulu. Singomama abalabantwana, silabogogo, silabomama abazithweleyo, silabantwana abancane. Kunzima, akula manzi, ukudla esikudlayo nje akufanelanga ukudliwa ngumuntu. Seni lapha sivuka silinde insimbi ikhale siyelanda iporridge, kulandele itiye, isinkwa esiletiye engelachako. Awubuzi muntu, uyathatha kuphela uyadla. Okulandelayo emini sibona ukudla kubuya kuthiwe sidla khonokho kukhona. Sidlala izitshebo zalapha yi-cabbage, ngama-chance, yi-beans. Asibuzi lutho, siphonga uphiwa nje. Sibuye sihlale lapha ethini esikhona edomini esikulo siyi-10. Silogogo ogulayo, silo mama olenkinga laye. Sisuke eGoli sonke sisuswe ezinkinga zethu. Pho lapha asikwazi ukuthi sihlaleleni kangaka.
Ngoba kumele lenzeni.
Abanye babuye eBotswana, abantu lapha abanye abathestwanga. Abanye bathestiwe kodwa ama results asilawo. So asikwazi ukuthi bakhona abagulayo noma bakhona abangaguliyo. Sisebenzisa ama toilet ndawonye. Sisebenzisa izindlu zokugezela ndawonye. Siyahlangana e-kitchen sithatha ukudla sindawonye. Sinjalo asizazi izimo zethu zempilo ukuthi sininga. Akula nto abasitshela yona ukuthi sihlaleleni, silimele silinde okwensuku ezingaki. Sesithestiwe asila ama results. Abanye baphumile izolo bengalawo ama results. Abezempilo asibaboni, abasichazeli lutho thina. Sagcina bezosithatha sabagcina lapho. Asila lapho esikhuluma labo khona. Asilambuzo esiyibuza bona lapha esikhona eTownsend silindwe ngamapolice si la social worker aba yibo nje abasincedisayo ngokuncane khona lokho kukhona
lo ngomunye wabantu abavalelwe eTownsend High School kobulawayo ocele ukuthi singavezi igama lakhe ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomphathi intambo wezempila kahle uretired General Constantino Chiwenga obengaphenduli umakhale kukhwini wakhe abantu abahlolwa batholakala belegciwane le-COVID-19 bathi babandlulula ngabomakhelwane izihlobo labanye eZimbabwe uMavis Gama usethulela lolu daba
omunye wabantu laba ngunkosikazi Thathenda Manzungu ohlala eMilton Park eHarare
when the rapid results team for testing came to my place a woman where I stay came to my door
ekubuyeni kwabe rapid results team ukuzongihlola emzini wami ngezwa omunye wabomakhelwane lapho engihlala khona egoqoda ngathi ngokumvulela wangitshela ukuba uzongazisa ukuthi abantwana bakhe bethukile kakhulu ekuboneni abezempilakahle befika emzini wami
PPEs
baningi abantu abakusimo esifanayo osokwenze inhlanganiso ezijiyeneyo zingenele ukwenzela ukuthi abantu bafundiswe ngegciwane le-COVID-19 unkosazana sichasisile Ndlovu umqondisi wenhlanganiso Nisoye Gwanda Community Youth Development Trust ukhuthaza uhulumeni ukuthi afundise abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Ama cases e-COVID-19 especially local transmission are increasing almost daily. Njalo futhi enye into enginanzelelayo ukuthi khona abantu nje emphakathini i-COVID-19 abayithathi ngendlela ethusayo.
Umnumzana Ivan Thakabada olwela ilungelo likaZulu uthi kunenge abantu okumele babekwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu nxa umuntu evalelwe endlini elomkhuhlane lo
even the issue of quarantining yourself you realize
lendaba ikuzihlalisa wedwa e-quarantine uzathola ukuthi izihlobo zakho ngokwazo ziyabe sezikwesaba kuthi omakhelwane bona asikhulume bathatha isikhathi abantu ukuthi bakwamukele
knows you it takes time for them to accept you
u-General Constantino Chiwenga ophethe ugatsha lokwahulumende lwezempila kahle uthi seluza kuguquka kakhulu lolu hlangothi ukubalisa ukuphathwa komkhuhlane we-COVID-19 lo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Kulabanye abantu abadabuka kweleZimbabwe abathi bazavala ngqi eBed Beach lemesina ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa aze asuke esikhundleni. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula amalungelo kaZulu njalo wenza ubukhohlakali obumangalisayo eziphathamandla zikahulumende. Omunye wabakhokela umkhankaso lo umnumzana Sifiso Khulumani uthi kulabantu abaningi okumangalisayo abathi bazavimba emesina ukwenzela ukuthi izimota ezithwala impahla ezivela kwele-South Africa leZimbabwe zingedluli kuleyo ndawo. Ukhulumani uthi baqhuba umkhankaso lo ngaphansi kwesihloko esithi hashtag Zimbabwe Lives Matter esasungulwa ngumnumzana Julius Malema okukhela ibandla eliphikisa kwele-South Africa ele-Economic Freedom Fighters.
Njengoba thina siyiZimbabwe EFF sizokuyivala iborda hayi siyivala thina siyiZimbabwe EFF kodwa sixhasa lolu hlelo olwe-hashtag Zimbabwe Lives Matters. Sizobe sikhona mhlaka 31st lapha emesina sivala iborda sisithi uhulumende waseZimbabwe akayehle esihlalweni ngoba wehlulekile akula kuthalulungisileyo so sixhasa singamaZimbabweni sihamba singamaZimbabweni sinema wonke umuntu ngobuningi amaZimbabweni wonke ejikelele.
Singathi uhulumende wakwele-South Africa uthini ngodaba lolu?
Uhulumende wase-South Africa kakakhulumi okuningi ngakho ngoba vele uhulumende wase-South Africa nje nasekuqaleni akakaze azihluphe. Ukhumbula ngalesi sikhathi sikaThabo Mbeki, uThabo Mbeki wahamba wathi esebuya nempendulo kwisaphethe lo umongameli omdala lo umgabe waphendula le mpilo yethu yonke into i-right eZimbabwe. So thina singamaZimbabwe nakumelanga sithembele kuhulumeni wase South Africa. Kodwa kumele siziphakamele mangabe bayaxhasa abaxhase ngokusiza bakhuphe umfo wabo lo ngumnankagwa ngoba babonke kusadiki.
Yes, so ke singathi kuyenzakala kodwa ukuthi livale ibhoda.
Ibhoda sizoyivala kuzokwenzakala ngoba akusela ngenye indlela okungasikufa yikuphi. Kumele lo mngwele uvalwe singamaZimbabweni sibambisene sisonke sizokulungisa.
Yes, so ulibona ngani kulabantu abaningi abazabe bekhona apho kuvale bot?
Abantu abaningi bazoba khona ngoba ake akunamuntu oyamukela lesi simo esibhekane naso. Okunje sikhuluma kunje imisebenzi ayikho, impuphu yahlupha, amanzi ekhaya akula. So akula ngenye indlela kumele singamaZimbabweni siphakame ngobuningi bethu sibiyolele lelizwe. Ikakhulu labo abantu abakudiaspora laba abantu abase South Africa asisukumeni thina sisizweni sichaseni ngobuningi bethu siyele emesini namhla ka 31 silwelwe ilizwe elingelethu lana e South Africa singamavisitor.
Umnumzana Sifiso Khulumani udabuka kwele Zimbabwe sixoxe laye ese Johannesburg kwele South Africa. Kodwa abalandeli bebandla lezano PF abanjengomnumzana Believe Gawule bathi abantu laba bahlokoza indlu kalonyovu.
Amadoda la asebenza ne-EFF njalo bayazama ukufinyelela kwi-ANC ukuthi bathole i-support kwi-ANC. Yikho abakuzamayo kakhulu besebenza lezitha i-CIA ikhona phakathi kwabo babhizi sibili abantu laba abalali basebenza busuku lemini.
Bazayenelisa yini ukuthi bavimbe khona ngale emngceleni xa sikhangela ke ubudlelwano phakathi kwele South Africa lele Zimbabwe?
Abasaze bephumelele ngoba mina into engiyinanzelelayo ukuthi i-ANC njengohulumende okhona we-ANC e-South Africa ngithemba i-ANC izavula amehlo ibone ukuthi abantu laba baganga nje besiya ngaphi. Nxa bengakona i-ANC akunanzelelanga okulandelayo yibo ngoba abantu laba uhlelo lwabo lunabile besebenza labo le-EFF. Njengoba kathesi ukhuluma nge-EFF Zimbabwe, i-EFF into zabomalema lezi. Njalo lethemba kodwa ke kathesi G40 iyazama ukungena la ku-ENC, izama ukuthi gain i-ground la ku-ENC.
Angavimba ngciko nangale ke emngceleni kuzayenzakalani kwele Zimbabwe njengoba siyabona ukuthi imoto ezinkulu lezi zithwala ukudla, imoto ezithwala into ezijeneyo ngasozenelisa ukuthi zingene kwele Zimbabwe, njalo ziphenduka zisuka kwele Zimbabwe zisiya kwele South Africa lazo ziyahlala isikhathi eside e-Bad Bridge. Kungenzakalani kulapho?
Bengavimba lapha ibhoda leyi. Ibhoda leyi yibhoda thina eqakatheke kakhulu kwelakithi ngapha kwelamaNdebele ngoba kakhulu emhlubulweni wethu lowo siphila ngayo ibhoda leyi. Omalayitsha o abantu abayinto ezivuyayo zonke, ukudla okuvelele South Africa, yonke into ivelele South Africa.
Umnumzana Believe Gawule umlandeli webandla lezano PF sixoxe laye ekubulawayo. Okwamanje uhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa usenda kuthumela eZimbabwe abantu bakhe kodwa kukhanya engazani akulalutho abaphenduke belubambile ngenxa yokuthi bakhulumisana kuphela lomnankagwa. Inhlanganiso ezithiyeneyo zithi kulabantu abaningi ababotshwa eZimbabwe khona manje okuthiwa bafuna ukugenqula uhulumende kamnankagwa. Singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezingamashumi amabili 23 million asebehlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Wayengumongameli wakwele Nigeria umnumzana Goodluck Jonathan owenze umhlangano izolo kwele mali namasotsha kanye losanda kususwa esikhundleni sikamongameli ngenkani. Umnumzana Ibrahim Boubacar Keita uthi kwenzakala ukuthi kungalungiswa ukususwa kukaKeita olokhu evalelwe enkambeni yamasotsha. UJonathan uthunywe yinhlanganiso ye-Economic Community of West African States. Uqala kusasa umhlangano webandla lama-Republicans we-Republican National Convention okukhankasela umongameli Donald Trump ukuba ancedise kukhetho lokukamongameli oluzakwenziwa ngolwezi lonyaka. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Sengana masiko wenzi womanje ndababa mkhulu babelo.
Linganjani izulukani daba lapho elikhona endaweni zonke zomhlaba ezijeneyo. Ye namhlanje ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke. Sikhuluma ngokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini. Kambe kuyenzakala kumbe akwenzakali ezindlini. Yes, lo baba unqondoba zimagonya, lo mama usakhilelene uMadube. Lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Kale ngayo baba Magonya. Kulaba silisa yini abakhahlanyezwa ezindlini lapho?
Bakhona. Esikuzwayo lezinye indaba esizitholayo emaphephandabeni. Lokunye sikuzwa nje ngemilomo abantu bezikhulumela ukuthi awu kuzibandakithi eyi kwazwahlupheka umntana omuntu sekuthi ngakabuya ngekhaya na wazihlalela ekhaya awu umfazi wayehlonipha wayehlonipha wayengubaba sibile umuntu wani kanti-ke ukuhlukunyezwa kwabobaba kuvame isikhathi esiningi ukuthi kube yinto okuthi lapho eliyibonela khona isiphuma egcekeni. Umuntu uyabe vele eselimele ngaphakathi nangokwakho ubaba ngoba kuthatha isikhathi ukuthi indoda itshengisele eqinisweni ukuthi hhayi madoda lapha mina ngiphila ngidliswa kalokhu kuyophila.
Madube nanto siyama khona mama
ngizavumelana lo ubaba uMagoni. Indaba ekhona yokuthi obaba ezindlini bayahlukunyezwa njalo uhlangothi lwabantu uvame ukuthi uze kuthiwa ukuhlukunyezwa kwabomama ezindlini labantwana ebeso kungani kuthiwa obaba babafani kakhulu enkulumeni but obaba ungakhayela i-percentage yangikhona bahlukumezeka okudlula omama but bona abaphumeli egcekeni njalo ungazuze ubona uba basephumele egcekeni ekhuluma ukuthi lapha ngiyahlukumeza mengihlukumezekile kumbe kuthe kwathi yabo kuyinto okwangibona sokuthetha isikhathi sokumdlile ngaphakathi kokuthi lokuphila kasakwanisi ukuphila kuzo abanye obabuzuze uphonguze kuthiwa uzibophele kumbe uvukethule yabe kuyinto zonke ezihambelana nokuhlukunyezwa kwezindlini bakhona sikulo mama omama sibili abangobhatista sibili abachaya obaba ukuthi mchaya ukuthi amtshele ukuthi ungaphumi endlini uyaripota umntwana abantu uba free my part angavele engene endlini mhlawumbe sekhone nokuthi ngasenelisi ngaselalisi noma elemali kaye nelisi uyisebenzisa kunomuntu oyi-control endlini okusho ukuthi ubaba kumele umekele adlale indima kababendlini ungamhlukumezi ngamazwi ungamhlukumezi langezandla okungasitshayi futhi obaba futhi ngizawabeka kube afichane ukuthi islow is not that akabenelisi kusifaka isandla but uyake umuntu wenkosi engakanga kunika ukuthi umuntu ongumama uyafaka isandla so ubusumenza wokuthi ulwa naye ngamagama ulwe naye ngezandla um-abuse emotional and physical so i-domestic yabobaba izinga langikhona liphezulu kakhulu.
Naso-ke indaba khona bamagonya uthi ngakutshayeze kuhlala amadondolo sibili kube njalo
ye hayi khona bengakwenza sibili kodwa eyi kunzima
tu.
Kwakunzima sibili mfowethu.
Hayi-ke udaba lethu luma lapha lamhlanje ebesibuka khona lo mnumzana Ngqondobazi Magonya lonkosikazi Sakhilelene uMadube lezi zingcwethi kwezamasiko esintu. Saqhubeka ngodaba lolu lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini ngeviki ezayo. Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Lingali tshona njalo mthokazi omuhle Zimbabwe omuhle siyadibana njalo kuhlelo lwethu lwabatsha igama lami nguMike Hove. Namhla kuhlelo sixoxa le ntathelo izindaba esanda ukuthola umklomelo kuhlelo oluqoqwe inhlanganiso yeSADC iSouthern African Development Community. Kuhlelo silo Crosper Ndlovu. Ndlovu ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi mayelana ngohlelo lwe 2020 SADC Media Awards.
Ngiyabonga ukwamukela esihlelweni. Okuqale ngakusho ukuthi iminyaka yonke ivele ilala uhlelo oludinga ukuthi intatheli zindaba ezibhale emaphephandabeni kuma-radio lama-television to i-broadcasting bancintisane ekutheni kubonakala ukuthi ekubhaleni kwabo bayancedisa yini ukuthuthuka kwenhlanganiso ye-SADC.
Kuyini okwenza ukuthi bakhethe wena ukuthi ube ngomunye wabathole umklomelo kulolu hlelo?
Okubalulekile ukuthi ukuphiwa kwalesi sicocombe umklomelo lowo unikeza kuphela umuntu oyabe wenze umsebenzi obukekayo kwedlula yonke. ngakho ke ngiyakukhola nami ukuthi phakathi kwezizwe zonke okuvela khona intathelo zendaba under iSADC kusho ukuthi ekuncintisaneni kwethu kukhangeliwe ukuthi indlela mhlawumbe engibhale ngayo, indlela engitshengisele ukuzwisa ngayo ukusebenza kwe-SADC nendingeko zayo kwaveza ukuthi umsebenzi wami muhle kakhulu. Ngiyakukhola ukuthi yikho kwenza ukuthi bangikhethe ngithole i-first prize yona leyo ngaphansi kwe-category ye-print.
Kuqakatheke okungakanani kuwe njengentathali zindaba edabuka kwele Zimbabwe ukuthola lo mklomelo?
Ukuphumelela komuntu onje kuyinto enhle, kuqala emulini yakhe lapho umuntu adabuka khona nasemphakathini akhulele kuwo. Mina-ke ngokuzalwa ngivelela eNkayi ngaphansi kwenduna uSikhobokhobo esigabeni sakwaMabhongwane kufudu. Nxa ngikhangela ukwamukeliswa kwami bona lo umvuzo kuyinto enhle eligugu kakhulu kimi, kodwa engikwaziyo futhi ukuthi inikeza isithunzi esizweni sami nasohlangothini engikhulele kilo la kukhampani yami engisebenza kiyo iZimpepers.
Kulabatsha abaningi abakumsebenzi wokuba yintathelo zindaba, bengicela ukuthi uphosele amazwi akho okugcina kubo.
Umsebenzi wokuba yintathelo zindaba umsebenzi omangalisayo kakhulu, umsebenzi odinga ukuzimisela ukuze ube le ndonsela emangalisayo ekusebenzeni kwakho. Kuyadinga ukuthi ube lolwazi, ube nesibindi, ube lokuqedisisa into oyenzayo. Ukuba yi-challenge kakhulu kwabentatheli zindaba abasanda ukuqalisa umsebenzi. Lami ngeke ngadlula ukukhulokho yikho nje ngikhuluma ngakho. Nxa ungazimisela usebenze nzima uzi-apply esibili ngokupheleleyo, uzathotha umsebenzi ozawuthanda futhi umsebenzi ozakuphumelelisa ngoba uza kubonisa izindawo, uza kukhonektha labantu abakhulu ukwenze ube le exposure enkulu emangalisayo ugcine ufike kulonaleli zinga engifikekile.
Hayi, amhlophe Ndlovu, siyabonga ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ofi ithuba onginikelona ukuthi sixoxe mfowethu, kuhle kakhulu. Asikujayelanga lokhu, thina sijayele ukube sibuza kwanye imibuzo, kodwa hheyi namhla ngitholile. Mbuyembuye kakhulu futhi nabakhulu bami ngapha engisebenza khona ekhampanini ezimpepers for affording me opportunity yokuthi ngikhule ekwazini umsebenzi ze ngifike khona lapha. Ngiyabonga kakhulu. Nabaningi nje abangifundisa umsebenzi, abanye bakhona sendaweni ezijijeneyo, kodwa hayi ngiyabonga kini lonke.
Mthakazo omuhle, isikhathi yiso esesihliwe nguMangoyi, sesilugciba lapha uhlelo lwethu lwabatsha. Sophinda sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7. Olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hove. Mthakazo omuhle, Zimbabwe omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sidede kancane sinikelele ithuba uNtungameli Gomo kuhlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama lami nguNtungameli Gomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene lamhlanje mfundisi?
Siqhubekeke kanjalo nje ngendaba kaJona. Namhlanje ke sizikhangele ke sona isahluko sesibili, kodwa sisukela ke kuverse 6 lapho ofundeka khona kanje sisiya phambili. Khepha izwi lafinyelela enkosini yaseNiniva, yasukuma esihlalweni sayo sobukhosi yakhumula ingubo yayo, yazimboza ngendwangu yamasaka yahlala phansi emlotheni, yamemezela yasho eNiniva ngomthetho wenkosi nabakhulu bayathi, makungabikho umuntu onambitha utho nasilwane nankomo namvu, bangadli bangaphuzi manzi, kheba bambozwe ngendwangu yamasaka, umuntu nesilwane ukhalo kuNkulunkulu ngamandla, yebo kubuyiswe yilona loyo endleleni yakhe embi nasebudloveni obusezandleni zakhe. Leli ilizwi lithathela kuleliyana esike saba lalo na isonto ukubana nxa uNkulunkulu esesikhuphile esezwile imithandazo lokukhala kwethu kuye, sokuyamela ke sisuka lapho sikhulume into eyiyo, imilomo yethu ikhulume iqiniso ikakhulu kulabo abasiphetheyo. Amakhosi kuthiwa kasuke ezihlalweni zicwebezela izibutofo amatofu bazehlise bembathe amasaka bazibhuqe emloteni njengokubonisa ukuphenduka kwabo xa amakhosi esilawo eloke sakholisa ukuhlala ezihlalweni ezibucebecebe besakholisa konke lokho abathi kumnandi ngobana ngamandla abalawo sisesekude nokusindiswa uNkulunkulu ilizwi lithi laba bantu inkosi yehla esihlalweni makhosi omhlaba yehlanini ezihlalweni lazi ukuthi uNkulunkulu ungubani uNkulunkulu kumele asisindise kuyini okumnandi ukuhlala esihlalweni esibutofotofo esithibilika sodwa abantu bekhala emini lebusuku uNkulunkulu uyalalela imithandazo yabantu bakhe abesesithi lawe wena ophethe abantu ingabe uyisiphi isigaba okuso ingabe ungubishop ingabe ungupresident ecabinet yakhe ingabe ungumeya ingabe uyinduna ingabe nje ungubaba xa ulesikhundla sokuphatha abantu zehlise uye phambi kobusobo kaNkulunkulu ukwenzela ukubana impilo zibe ngcono zalaba bantu labo kubuyiswe yiloo nalowo endleleni yakhe embi abantu sebaphenduka baba izidlova abantu sebaphenduka baba zinyamazana izandla zabanye zithonta igazi iintliziyo zabo zigaya izibozi kabasanakekeli omunye umuntu wadalwa nguNkulunkulu sebebona lokhu abayikho khona okungaphezu kwamandla kaNkulunkulu yehlanini ezihlalweni lezo limbathe amasaka lizibhuqe emlotheni liphenduke endleleni zenu ezimbi ezokuncindezela lokuphatha abanye abantu kubi engathi lasezinkonzweni abanye abantu kabasayi ngenxa yokuthi kabaphathwa kuhle angikhulumi-ke ngokomhlaba kwesinye isikhathi uyamangala ukuthi abantu abaphethe abantu abadala umfana sikaNkulunkulu ngabantu abafana nalawe lami kumbe kule dimoni elahlala phakathi kwabo kabehle ezihlalweni bavume baphenduke ebubini babo lithi lizwi uNkulunkulu uzakuzwa abona amakhosi ezehlisa esenza okubonakalayo ukubana bazisola ngobuba abalaba ezandleni zabo uNkulunkulu uzakulalela asindise abantu bakhe yilo lalowo olamandla phezu kwabanye abantu kazehlise uNkulunkulu uzaletha ububelo ebantwini abasindise asikhulekele baba thixo ingcwele ilizwi lakho liyasitshela ukubana wena kawulankosi kawulabani abaphathi labaphethweyo ngabazehlise wezela ukubana sithole umusa wakho amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungameli Nkomo
sobakhulu jakekudala kuNtungameli Nkomo iqembu inkazimulo Afro Soul selethule indlikizane yengoma ethi kuzolunga Sanibonani bakwethu igama lami uClement Ndebele osuka eLupane ngimele iqembu inkazimulo Afro Melodies sishaya umasikandi inkazimulo Afro Melodies lilamadlalade ayi 2 elakuqala lithi umlabalaba esilethula manje lithi kuzolunga i-album le ethi kuzolunga sinikeza ithemba abantu ukuthi madoda kuzolunga ngelinye ilanga kuphela noma kungalungelanga thina kodwa abantu abethu kuzobalungela ngelinye ilanga kuzolunga nginikeza ithemba ebantwini bakithi emndenini ilizwe lonke ukuthi hayi kuzolunga babekezele sibafisela idlandla kwezomculo singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele esibesilazo sebesidlula ikhulu lamajumi amahlanu 153 abantu asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabweni. abajabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa bathi bafuna ukuvala ngqi umngcelo wakwele South Africa neZimbabwe ngolwesihlanu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesisa ngoGibbs Dube ngesithi asihlanganeni ekuseni ngo 6:30 a.m.